Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ona mugela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 15 kuMbimbitho 2024 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
indlela isengo zempatha ezikhwela ngayo bazimpilini awuhambelani ngeholo kumbe ngithi lenzuzo abantu abayitholayo.
Ukukhwela kwentengo yezinto eZimbabwe sokubangela ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abavele bebhekane lendlala embi lonyaka ebangelwe yikungani kuhle kwezulu.
Ziyabuya zizidlele nje intando yazo ilokhuzeni impisi kumbe izilwane ziyazidlela lihambe liye batshela bethi asizalincedisa sizalincedisa vele kuhlale kunjalo lapho.
Uzulu wenyakatho yamandebeleni ukhala ngokuthi kahlawulwa nguhulumende kumbe ukuthola usizo lokwelatshwa lapho ethe walinyazwa zinyamazana zasendle kumbe ukubulawelwa izihlobo. Umhlangano wabosomabhizimusi beZimbabwe labequla laseMelika eliAtlanta Black Chambers uphele namuhla eHarare. Amacele omabili elovelana izivumelwano zokusebenzelana ndawonye eziyisikhombisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano wabosomabhizimusi beZimbabwe labequla lakwele Melika eliAtlanta Black Chambers oweZimbabwe USA Business Forum oqhutshelwe eHarare phakathi kwensuku ezine ugqitshwe namuhla amacele omabili elobelana izivumelwano eziyisikhombisa zokusebenzelana phakathi kwamankampani amazwe omabili. Amankampani akuleli ayingxenye yesivumelwano lesi agoqela eZimtrade, Tel One, Landemtande kanye le Rosen Properties. Awemelika wona agoqela eMI Group kanye le Impact Business Solutions. Iqula leMelika liphakathi kokwethekelela amazwe ambalwa asemhlubulweni weZansi yeAfrika. Lidinga amathuba okusebenzelana labo somabhizimusi balawa mazwe. Osomabhizimusi laba basungule uhambo lwabo ngeviki edluleyo kwele South Africa. Besuka eZimbabwe namuhla balubhekise kwele Zambia. Umhlangano wabo lo bawuqoqe besebenza lohulumende weZimbabwe lezinye inhlanganiso zabo somabhizimusi. Omunye njalo umhlangano wokubuthanisa osomabhizimusi lamankampani amazwe omabili oweZimbabwe USA Business Forum uzaqhutshelwa edolobheni leAtlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika ngomfumfu lonyaka.
The Voice of America.
Iofisi yomanyano we-United Nations ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo emhlabeni jikelele, e-Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, i-OCHA, ithi ukukhwela kwentengo yezinto eZimbabwe sokubangele ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abanengi abavele bebhekane lendlala ephehlwe yikoma komkhathi. Ithi njalo ngozibandlela idola leZimbabwe lilahlekelwe ingxenye yohlonzi lwalo i-50% okudale ukuthi intengo yempahla ezitolo ikhwele ngesilinganiso samakhulu ayisithupha i-600% ngozibandlela. Sikhuluma nje imali yeZimbabwe iqhubeka igukuteka njalo idola leMelika elilodwa lithengwa ngenkulungwane zamadola aseZimbabwe angamachumi posi amabili 20,000. Ngamanye amazwi, i-$100 ithengwa ngezigidi zamadola eZimbabwe ezingamachumi amabili i-$20 million. I-OCHA ithi ngozibandlela njalo ukudla kukhwele ngesilinganiso samachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi eZimbabwe yilo elilokudla okudula ukwedlula amazwe wonke aseAfrika lilandelwa ngele Egypt. Emhlabeni jikelele iZimbabwe ihlezi kuzinga lesibili ikhokhelwa ngele Argentina. Umzekeliso, i-2 kg yeshukela eZimbabwe ehlelwe ngentengo yamarandi futhi kusiya ngendawo ibiza i-60 rand, kuthi i-10 kg yempupu yona ibiza i-115 rand, i-50 kg yempupu ibiza 600 rand, i-kg yenyama ibiza 70 rand, kuthi inkukhu egcweleyo yona ithengwa nge-85 rand, kusiya ngendawo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu, yena othi ngempela isimo sibi.
Isimo sibudali kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi indlela intengo zempahla ezikhwela ngayo emavinkilini awuhambelani ngeholo kumbe ngithi nenzuzo abantu abayitholayo, bengabe ngabasebenzayo kumbe abazisebenzayo. Ingakho-ke nxa intengo yempahla ikhwela kukanti abantu bevele bengelamali ezandleni zabo, kwenza isimo sibe sibi kakhulu. Sikhangele kakhulu endaweni ezinjengemakhaya lapho abathembele khona kakhulu ebantwini abasemadolobheni ababamba lapha lalaphana. Nxa bevele bengelalutho abantu abasemadolobheni, kuba nzima ukuthi bazinakekele bona, bephinde njalo banakekele abantu abasemakhaya, kungabe kungabadala, kungabe kuzimbili zabo ezisemakhaya, kungabe kuzintandane. Kwenza njalo futhi kulimaze indle esingathi i-access to ama-social services, ingaba yimfundo, kungaba ngezempilakahle. Ngoba nxa uvele ungelamali ngokwentengo yokudula kwentengo ezitolo, angeke wenelise ukuthi uhambise abantwana esikolo, angeke wenelise ukuthi uthenge imithi ezibhedlela. Kunzima kakhulu isimo sisebangeni elibili okumangalisayo.
Nxa ungasipha umzekeliso kumbe imizekeliso nje yezinto ezimbalwa ezimqoka ukuthi zibiza malini?
Sina sikhangela izinto ezinjengabo mpuphu, kuya ngokuthi ungaphi. Asikhangele ukuthi emakhaya lapho abathembele khona ukuthi bazakuyathenga impuphu kuma-growth points, nxa abantu sebeyiwoda kuma-growth points, asithi enjengelupane esenta kumbe enkaya esenta, etholotho esenta, sebeyisa emakhaya a-about 90 to 100 kilometers, ufumana ukuthi abantu basuke bayikhweze ngokusekhulwini singathi 100%, ukuthi nxa iwode nge-$5 or $6 ingathi ithengiswa nge-$12. Kukanti nabantu labana base bekhangela ukuthi indleko zokuhamba besiyathenga impuphu endaweni eyiwumango edlula 100 kilometers kugcina sokudula kunokuthi bazoyithenga ebantwini ababalandayo kodwa sebekhweze ngokusekhulwini. So impuphu singatho ukuthi yeyiye ngezinye zempahla esezikhwelile enjeabothukela lakho kuyakhwela, kunzima kakhulu.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngumholi wenhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust. Sixoxela ekobulawayo. Inkokheli zomdabu yesabelweni semathebelele North zikhala ngokuqhubeka kwabantu bebulawa lokuhlukuluzwa lokulinyazwa zinyamazana zasendle kodwa kungela nhlawulo kumbe usizo olugoqela olokwelatshwa abalutholayo kuhulumende. Unokuthi abadlamini uyalandisa.
Inyamazana zendle kakhulu izilwane lempisi zibikwa zihlasela izifuyo ezibayeni kumbe emadlelweni. Kuthi indlovu inyathi kanye lendwangu zibikwa lazo zilobisa ezilimeni. Walibamba lenduna umvuthu umlisa uBishop Matata Sibanda. Uthi loba uhulumende wathembisa ngomnyaka ka-2022 ukuthi uzakhokhela abalinyazwayo indleko zesibhedlela. Abuye njalo aphathise kwababulawa zinyamazana lezi. Sekuze kulamuhla lokho esiyi.
Ababasizwela ukuthi udlelwe bawukhombasethi ngako sihluphi.
Usobhuku wemangweni we-BH36 umnumzana Joshua Ncube yena uthi izifuyo seziphele du.
Yabeni lamadonki amaningi le nkomo nile mbuzi but akusela lutho okuthi alibona ukuthi kungenzakala njalo kube lokuthi hhabe kukhona esikubiselwayo.
Omunye njalo usobhuku umnumzana Wandaweza uthi bayazama ukubika lezi nhlupho kuhlangothi olubona ngokulondolozwa kwezemvelo olweForestry Commission kodwa akulalutho olwenziwayo.
Ziyabuya zizidlele nje intando yazo ilokhu zenimpisi kumbe izilwane ziyazidlela lihambe liye batshela bethi hayi sizalincedisa sizalincedisa. Vele kuhlale kunjalo lapho.
Usobhuku Victor Ndlovu uthi ukungakhokhelwa ngemva komonakalo yikho okuletha ukuganga ebantwini.
Mina ngingabulala inyamazana egangeni lapha ngiyabotshwa. Kodwa isilwane singabulala inkomo yami ukhulume akulalutho bantu abakutshela lona. Yinto ebuhlungu ukuthi bathi ndawo ukuthi banobandlululo. Izinyamazana ziqakathekile, umuntu angaqakathekile.
Ephendula enhlupheni lezi kanye lesithembiso sikahulumende sokukhokhela abasuka baphanjaniswa ikufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle, unkosikazi Patience Gandiwa ongomunye weziphathamandla kuhlangothi olubona ngokulondolozwa kwenyamazana olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority uthi sebephezu kwalokhu.
Because the policy framework for wildlife, which is under review at the moment, was not providing for any compensation.
Okwakhathesi siphezu kokulungisa umthetho wezendle owabunjwa ekuqaleni kuka-2000 ngoba hona awuphawuli ngokuthi izakhamizi kufuze zikhokhelwe ngoba inyamazana ngezomuntu wonke. Uhulumende njalo galamali yokukwenelisa lokhu yedwa. Ngakho sisadinga ukuba imali yembadalo le izavela ngapi.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Environmental Lawyers Association athi ukufuthelana ukukhona phakathi kwenyamazana labantu lokho kuqhubekela phambili lokho kubangelwa ukugugudeka kwamadlelo ukuswelakala kwamanzi ezihonqeni ukungabiyela kwazo kanye lokuguquka komkhathi. Abohlangothi lweZimparks labo babika okufanayo besithi nsuku zonke kundawo ngendawo bayathola ucingo loyabe esebulewe kumbe walinyazwa zenyamazana lezi. Imibiko yokubhidli zokwamabele lezifuyo kanye lokulwisana emthonjeni yamanzi. Izakhamizi zithi zifuna ukuphathiswa kizo zonke inhlupho lezi kodwa abezimparks bathi lokhu kunzima ukuthi kufezeke kalula ngoba labo kabatholi inzuzo eneleyo emsebenzini wokulondolozwa kwezendle. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Kwezemelika ibandla elibusayo lakwele Israel elelikhod selisole kakhulu amazwi omkhokheli wamalunga edale leSenate eMelika umnumzana Chuck Schumer ongumJuda yena othi inhloko kahulumende wele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu usehlulekile ukubusa kuhle ngakho kumele ehle esihlalweni kwenziwe ukhetho olutsha kulelo liswe. Ibandla leli lithi ele Israyeli lilizwe elipheleleyo elilandela intando kaZulu. Ngokunjalo lithi kalisoze lilalele inkulumo kamnumzana Schumer. Abebandla eliphikisayo eMelika elama-Republicans labo basole amazwi kaShuma besithi kungenela embusweni welinye ilizwe elizimeleyo. Amazwi kaShuma aza ngesikhathi kulabaningi eMelika asebesola kakhulu impi ye-Israyeli lebutho leHamas elakwele Palestine. Yona isibulalise abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu, iningi kungabantwana labesifazana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe weMelika umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, amazwi kababa uChuck Schumer being the highest ranking Jewish representative in America abe straight to the point. Ngoba siyakwazi ukuthi all these years iIsrael yayingazake itshelwe iqiniso liye America in public fora njenge Congress okwenziwe ngubaba uShuma. So mina engubonayo sibone iprotest vote eMichigan ngoba sibona ama polls akathesa khuluma esithi yena ubaba uTrump ungathiwa uphambili kaPresident Biden nge 3 or 4 points. EMichigan okuhlala khona abantu besi-Arab abavela khona ngale emazweni, lamanye ama-crucial state ngathiwa supporter iPalestine ngokubulawa kwabantu abadlula over 30,000 okwakathesi labantwana labomama abangela anything to do le mpi le ehambayo. Ngibona mina ubaba uNetanyahu ngathiwa ufuna ukuthi uTrump angene kuWhite House yikho engalaleli kumaDemocrats. Abona laphana umongameli Obama ekhona umnumzana Netanyahu laye wayenza khonoko okuphonguqala izinto zempi thunja amaPalestinians ngabomo. Sabona futhi ukuthi lapha in the past 2 years yena uNetanyahu ubenika iHamas ama-allowances okuthi athenge izikhali from Qatar eyenza ngababomo ukuthi aqalise yona le impi. Ngokubona kwami,
ngokubona kwakho, udaba lweIsrael luzaba lomthelela na kukhetho oluzayo lweMelika?
Izinto lezi befuna ukuthi kube le ngathiwa le confusion lapha eAmerica ngoba sokuzaba lokhetho ngoNovemba. Hhayi, bamlungisile isikhathi sisasekhona ukuthi hhayi lokho akuyenza eveleka akuyenzi. Kumele angayenzi into aziyenzayo ePalestine ephongubulala abantu abangelandaba and enza ukuthi abantu babe le fear yokuhlala lapha abazalelwa khona. So hayi, mbona ngathiwa this is a very very pivotal situation yenziwe yena ngubaba uShuma.
Umnumzana Tim Moringayi ulandela ezombusazwe weMelika. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ophethe kwesikhatshana uhlangothi lweMelika olubona ngezombusazwe kuhlanganiswe United Nations uambassador Robert Wood uthi kuyadanisa ukuba inkokheli yako leSouth Sudan kayivumelani ngokumele ikwenzele uZulu. Uthi kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe ikakhulu ekulungiseleleni ukhetho. Khulunywe ngohlobo lokhetho oluzaqhutshwa ukubhalisela uZulu uvota ukungenisa ababaleka emizini yabo kwezokhetho ezomvikela ngesikhathi sokhetho. Abazalungisa udaba lokhetho uma kulokuphikisana lokuthi ukhetho luzaqhutshwa nini. U-ambassador Wood uthi ukwehluleka kwenkokheli yakoleSouth Sudan ukuveza kahle ngezokhetho kutsho uba eleMelika lingeke lanika ilizwe leli imali yokhetho. Uthi imali ekhona eyokhetho kumele isekele ukhetho olukhululekileyo njalo oluzasekelwa ngumuntu wonke kuleSouth Sudan. Uthi kumele eleSouth Sudan linikwe imali uma lizinikela ukwenza ukhetho olubalulekileyo ukuvikela uZulu kube njalo sokusiba lenkululeko kulelo lizwe. Konke lokhu uthi kuza kwenziwa inkokheli yaleli lizwe ingaveza ukuba izimisele ukwenza okufunwa ngoZulu ukuqela ukusungula inhlanganiso ezizimeleyo ezaqhuba ukhetho. U-ambassador Wood uthi kumele uZulu avunyelwe ukwenza santando kweleSouth Sudan. Uthi lokhu kuza kwenza ukuba kube lenhlalakahle njalo kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. U-ambasada Wood uthi elemelika lithutshwa ngezomvikela elizweni leli ngoba kuyamemetheka ukuhlaselwa kwabantu njalo kungaqhubekela phambili lokhu akungeke kwenza ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Uthi bakhathazwa kakhulu yikubulawa kwabantu abebekaphose ikhulu 80 lase-Abye lapho njalo owabulawa abebutho le-UNISFA. Uthi kumele urhulumente wawo le-South Sudan ahlolisise udaba lokubulawa kwabantu laba labebutho le-UNISFA. Uthi kumele bajeziswe abenze lokhu bengabanjwa. Ukubaleka kwabantu ezindlini kuhlupha elemelika elithi kumele abantu emhlabeni wonke jikelele bencedise labo abahluphekayo abasabalele ehlathini lezinye indawo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumele yona ngeWhatsApp.
Wangithuba Studio 7 kungilele mthwakazi omhle. Kuyavotwa laphana ngoba seSouth Africa abalalela uKhoza FM. Ndivotele iqhawe lakithi lapha izinto ziyamluma. Kunecompetition lapha othiwa yiMother of All Maskanda Festival. So umculi wakithi izinto ziyamluma nguyena yedwa ocula umculo kwaMaskanda okhona laphana. Okhethiweyo ukhona kula icompetition. So sicela nivotele bantu bakithi. SMS uthiwa ibiza ngizwana bathi 150. So SMS igama lakhe. SMS izinto yamluma ku 44893 44893. So ungayenza kanjalo uyavota noma kangaki. So uyavota noma kangaki SMS SMS kaningi ngendlela yokufisa ngayo. So ama SMS yenu yo azayenza ukuthi awine. So siyacela abantu bakithi lonke ukuwina kwakhe kuwina kwesizwe sakithi sonke. So siyacela ngomoya wesonto. Ngiyabonga ngamasenga lakho obulawa ephumule emadokini. Ngiyabonga
Studio 7. Studio 7 linjani badala linjani? Thina siyaphila. Hayi thina sesikhathe ngohulumende lo haya haya akalancedo akalani uyasitshontshela uyaphonga uveze okuyimthetho okungaqedakaliyo nxa sefuna imali. Umuntu engaba nguminister of police sephonga ukuthumela amapolisi ehlala emgwaqweni, omunye engaba nguminister. Sesigadele sesitshontshela izinto zethu izifuyo zethu ziyafa sidibhi. Ayi nakahambe loba mina ngagwalo sesidiniwe thina.
Studio 7, Studio 7 salibonani balaleli nabasakazi. Angivele ngene nihlala edabeni sikhala ngendlala amathebeleleni nodekela upane esibombo. Sicela usizo, sicela usizo, sicela usizo lokudla elupane emathebeleleni north esibombo. Sicela usizo Studio 7, indlala ebahila akunamanzi akunakudla, inkomo yezifuyo sizodlana abantu siyodlana. Sicela ukuncediswa, sicela uncediswa. Sengathi le ode yami ngadlula ifike nalapho kumele ifike khona ukudla kuyofika nasesibombo sithole ukudla. Siyacela Studio 7, abantu bayalamba lapha ngaphandle kazi uhulumende uhlaleleni engabona ukuthi kuyalanjwa. Waye uhulumende angasheshi ukwenza abantu bangakazi befe ngendlala ngoba uzothi ecala ukusukuma abantu sebebulawa yindlala. Ngiyacela Studio 7, ngiyacela kakhulu elupane esibombo. Sicela usizo, sicela usizo kakhulu.
Studio 7, Studio 7, Studio 7 basakaza bahle siyalithanda ngendaba lesinikeza zona. Lapha mina ngicela ukukhuluma ukuthi lapha iZimbabwe ezilonke kulezi zanu PF embusweni akukho lapha esiya khona. Sizofa indlala eZimbabwe siya kuSomalia ngendaba yezanu le. Mana into yonke sinayo, gold sinayo, everything sinayo ukuthi singavusa ilizwe abantu bengafi ngendlala kube nemithi ezibhedlela. But ngoba sibuswa ngamasela sizofa.
Sawubona sonongali njalo Studio 7 njani? Thina siyaphila Studio 7. Ngithanda ukubingelela nje Studio 7 nabathokoza abahleli lisethe indaba ngokunjalo zizinhle. Ngithanda ukubingelela njalo ntingabili inkomo omakhelwane wethu laphana lami sifike plamtu kwam. Lo mbuzo laphana ngicela ke lidlulise lami lezwi wami ukuthi uma kuthiwa iZimbabwe iyalungisa izitrada zilungiswa kuphi? Ngoba ukusuke plamtu usiye ebhodi emaitengwe angizange azi ukuthi kuyalungiswa. Angazi noma indawo leli kabazake beyibone yini. Since sozalaze sibe ngaka itharasa eyazela eBotswana laseGoli khona seSouth Africa ayizikuzangabona itharasa nsize eSouth Africa anyazi thara. Ngicela ukuzwa ukuthi kanti le ndawo ayikhanye yini lati like sinakekele.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lilanko ukusithumela enu imbiko kunombolo ezithi +1 0818. Nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo njalo kunombolo esifanayo ezithi +1 202 465 0318. Woza Friday lifike sileqembu elitsha lomculo wesi uxolo sihlobo zami. Kuhlelo Woza Friday liviki sileqembu elitsha lomculo wesintu elizibiza ngokuthi Matojeni Melomaniacs. Leli qembu libunje ngabaculi abaludumo abakobulawayo. Nangu Ezra Chisa Spanda we Studio 7 exoxa lomunye wamalunga aleli qembu uNomathamsanqa Mkhwanazi.
Matojeni Melomaniacs ingene njengisafungisane kwezomculo asizwe ukuthi vele ngobani abacula ku Triple M.
Iqembu elilama members i5 uThandeka Jele noMathamsanqa Mkhwananzi kuguletu Sibanda Ithabisi Moyo Bekezela Sizibo yibo ke ama members aweqembu leli iMatojeni Melomaniacs. Iqembu leli silisungule ngomnyaka ophelileyo 2023 ngoMarch. Silisungula silomne wethu obased eAustria uNqobi Zitha Nkulu.
Kona ukuze abaculi abalodumo kangaka bahlangane babumbe leli qembu oqala njani?
Leli qembu vele elihlangene intshantshu zodwa abantu vele abasemculweni kudala kodwa sacabanga ukuthi sihlanganise namagama sibone ukuthi kade singapheka into enjani wasekuphuma ke iMatojeni Melomaniacs.
Ngakaqedi umnyaka libunjwe leli qembu lamemwa ukuzocula phetsha kolwandle e-Europe. Selimemiwe njalo ke lo nyaka.
NgoJuni noJulayi sizahamba futhi sizabuyela futhi kwele Austria. Sizabuya nase-Italy nase-Switzerland. Sizafika khona sizi-performa umculo wethu. Ngoba sifuna ukuthi sihlabele ngezinto sizazifundisa, sizasala sizifundisa abantwana bethu abazukulu bethu.
Abafuna ukwazi ukuninga leli qembu leMatojeni Melomaniacs bangalithola nganoma.
Matojeni Melomaniacs yiyo ihandle yethu. Facebook Matojeni Melomaniacs siyacula emtshadweni, siyacula uma corporate functions noma ngapi. Hayi akula event esingathile asingeni, singena nje kuzo zonke indawo.
UNomathamsanqa Mkhwananzi ngunye besikhuluma laye mele qembu lakhe leMatojeni
Matojeni Melomaniacs abehlabela kamnandi lingakhohlwa ku live talk namhlanje. Sikhangela ukudula kwezinto osokwenza impilo yabantu abaningi abavele bebhekane lendlala ibe lukhuni ngamandla. Kwanele olivalelisayo nguntungamilinkomo lilahle.